2016. Stand by for Studio 7 in Ndebele. This is Marvelous Mhlanga Nyahuye in Washington, wishing you a pleasant evening, a very good night, and a great week ahead.
Siyalamukela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 17 kuZibandlela 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Inengi lithi lanxa izulu linile ensukwini ezimbalwa ezedluleyo, amabele emasimini awavukanga njalo lingekela ukuna njalo, izifuyo zizaqhubeka zicuba ezigabeni eziningi zelizwe.
Izulu elikhulu kodwa ngokoma kade kukhona, athi ngeke silokhu nje ungamangali ukuthi kuyaphela next week sesiqalisa futhi ukudinga amanzi. Bese kubi kakhulu kwezifuyweni ngoba lokufa beseziqalile, lokucaka lokucuba konke seziqalile izifuyo, okuthi ngali leso lapho singani sibalethemba khona.
Ephelandaba eCholocho kubikwa akuzange kune lona nje ithonsi elilodwa lezulu kunsukwana ezedluleyo njengakwezinye izigaba zelizwe.
Njengaba khona la nasibili sengifika ngakwami nafika vele ngingazange kuthisa amagama. Nemumbu swatsha vele awuvuki loba lingaveli buye awusavuki futhi ngaphandle kwenyawuthi-ke.
Njengenjayelo sizalithulela eziphathelane labasakhulayo njalo lamuhla uNtungameli Nkomo ukhuluma labatsha abachiyeneyo ngekusasa yabo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inengi lithi lanxa izulu linile ensukwini ezimbalwa ezedluleyo, amabele emasimini awavukanga njalo lingekela ukuna njalo, izifuyo zizaqhubeka zicuba ezigabeni eziningi zelizwe. Asizweni ukuthi kwenzakalani eCholocho esigabeni semhlangano eGwayi. Kungxoxo esiqhube izolo lesakhamizi sakule indawo, uMnumzana Vusi Dlomo.
Bengisithi mina esigabeni sethu lapho esikhona kudry kakhulu. Lokuchisa kuchisa kakhulu ukuthi labalimi izingadi sezishile, lemasimini kuchile. Kodwa izibe nenhlanhla sekhelwa lizulu elikhulu sibili, hayi amanzi agcwele indawo yonke ukuthi sikhangelele ukuthi ingele nkomo kuzalo kuna, but singeke sithembe ngoba lungaba ile lokuphinga njengoba kade lingelokuqala. Hayi ngeke siyabe kufana lokuthi vele kasizizanga lutho, but umumo kawukho right. Ngokukoma okade kukhona nxa lingasaphindanga, amanzi yona lakhona azashesha ashone ahambe. Kodwa nxa lingaphindi izulu ingangalele silizuzileyo, hayi siyabe sesikhangelela ukuthi lathi ngo-January lo angaphela singcono la nxabe siyasomela kusomele phambili. Kodwa nxa lingasaphindanga, hayi sizuzizule elikhulu kodwa ngokoma kade kukhona, asingeke silokhu nje ungamangali ukuthi kusiyaphela next week sesiqalisa futhi ukudinga amanzi.
Izifuyo-ke kuyathembisa yini ukuthi zizaba ngcono?
Bese kubi kakhulu-ke ezifuyweni ngoba lokufa beseziqalile, lokucaka lokucuba konke seziqalile izifuyo, okuthi ngali leso lapho singani sibalethemba khona ukuthi mhlawumbe kuzaba lolotshintsho kube ngcono ngendlela eline ngayo. Abantu besesiqalile ukuthi abantu bacabanga ukuthengisa, but into esuke ihluphe-ke abantu yikuthi abathengi izifuyo bangani bazithatha ngentengo ephansi kakhulu. So bezithatha ngentengo ephansi bese kusenza ukuthi abantu bangani bayadonda ukuthengisa. Sikuzwa lathi kwezinye indawo kuba sebethengisa ngentengo ephansi, manje thina lapha izifuyo esilazo yikucala kuphela sinequality yezifuyo ukuthi sizikhuphe ngentengo ephansi bekungayeni.
Emasimini-ke khona kwenzakalani? Kukhanya kuzavuseleleka yini lakho ngokunakwezulu?
Hayi, emasimini ngikhuluma nje bakhona abahambe bayathenduka besilekile ukulima ukuthamba kwangikhona. Yikho ngisithi mina kule ngozi yokuthi by next week nxa lingasaphindanga kungabona amanzi esesihlupha, behlulekile abanye kulima kuthambanga phansi emasimini, bathendukile abantu bengalimanga. Vele abantu kade bengakaphumi khona ukuthi bayelime emasimini. Singikhona siphuma nje namhlanje, nami ngingomunye wabantu abaphume namhlanje.
Lowo ngumnumzana Vusi Dlomo, isakhamuzi semhlangano eGwayi eCholocho, sixoxela ecingweni ekhonale eCholocho. Silokhu sikudaba olufanayo, uMnumzana Moses Bafana owephelandaba eCholocho laye sikhulume laye ecingweni izolo, esithi esigabeni sakhe akuzange kube lethonsi lezulu nje njengakwezinye izigaba zelizwe ngakho uhlupho lwabo luphindwe kabili.
Hayi ngapha ephela ndaba komile izulu alikho nezifuyo ziyafa lamadlelo ukuthi ziyakudlana inkomo uma kungabanje kuze kuyofika omnyaka asikwazi ukuthi siyalima ngani. Amanzi asiwatholi, izikotho ezikhona khathesi uhulumende wafika liyazibonela, manje imali ayikho ukuthenga amaphayipi konke lama-road. Kufuneka izimali ukuthi umuntu ezwele ngenxa yokuthi asila masamu, asila mifula. Ufula singachapha ugwayi lahamba sibele beyasothola ukufula futhi namagusi. Kube kuthande ukuthi alibani kube kula madamu kube kuzaba ngcono ezifuyeni. Manje izifuyo ziyaba zikhangele thina, umgodi ukhangele thina, isifuyo lazo khonapho, madonki, imbuzi. Konke uma cabanga ukuthi kona konke kuyaba kufuna wena. Lidubo olukhona sibili.
Besisizwa abanye besithi izulu like lana.
Izulu line kwezinye indawo. Ikakhulu eTsholotsho Center. Njengaba khona la nasibili sengifika ngakwami nafika vele ngingazange kuthisa magama. Lemumbu swatsha vele awuvuki loba lingazeli buye awusavuki futhi ngaphandle kwenyawuthi-ke isikhathi njengoba siyahlanganisa inyawuthi lomumbu kuzaba ngcono kodwa umumbu hhayi siyakhohlwa ngakho asozisibe lo mumbu. Ibinokosa wona sesile lawo.
Izifuyo-ke liyenzani ngazo?
Hhayi izifuyo sabanye sebethini ngcono sithengise. Njengoba siyasizwa esizwe seven ukuthi emasungu kathengisa ama-$30 $20 lathi sethi abingcono sithengise senzi njengabo emasungu. Manje nxa uvele ule five siyathengisa ubesusenzani kukhangele ukuthi kuzaphela kufengi kukhangele ngizaba ngigamulela amahlamvu engceko ngasile otherwise hhayi akuvisibile.
Ngesikhathi kudingwa abazamela isigaba seTsholotsho ephalamende kwasekule nhlelo zokugebha izibhorane
abanye bagejele ababa nenhlanhla kona phana ekhampeni umnumzana kamoto babe nenhlanhla bagejele ngekhampeni akukhona akwenzayo wagebha sibili usiphepha apho ukuba nje ngu-m p azange ayenze lini kodwa hhayi ujonathan usebenzile wakha la makliniki nasikhathi ekhampeni kodwa kathesi akumile akulalutho lwenzakalayo. Ngenxa yokuthi layo umkhonomi njengoba unje thina siba lo mnyama ukuthi ama-m p ethu asuka angene athina akulolunye uhlangothi angabona lolu hlangothi lungasadlisi sesethiya sesithina sesiya kulolunye uhlangothi engazange avele esebenze lutho kodwa hhathi lo ujonathan ngapha enorth uncedile sile sibili sekuthi esouth esouth ngiyangibona abantu besouth etsholotsho south bathi abamazi lokuba mazi ukuthi ukhona kumbe uyaphila angaze ephalamende kumbe uyaye ekhulume ndoda lo aluba ngijonathan ngingamthathele ethathi konke itsholotsho yonke kungaba ngcono.
Lowo ngumnumzana Moses Bafana isakhamuzi sephelandaba etsholotsho sixoxelaye ekhonale etsholotsho. Ukuxokozela kubandla leZANU-PF lokubhidlika komnotho welizwe kuchiya abantu abaningi bezibuza ukuthi kambe iyozala nkomoni lonyaka kwezombusazwe. Kambe uMongameli Mgabe ulakho ukuchiya umbuso na? Ibandla leZANU-PF lona lilakho ukudabukana phakathi yini? Amabandla aphikisayo ke. Ukuzama ukuphendula imbuzo le, uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe, uMnumzana Nkululeko Sibanda.
Ngibona ngani izani zahlana lobuzimo obukhulu kakhulu phakathi kwaminyaka njalo kukhanya ngani ubuzima lobuzabangwa ukuthi mhlawumbe uPresident Mugabe uyabe sethi hayi mina sokumeleke ngime kumbe kuyabe sokwenzakala okuyabe kwenzakale kwadinga ukuthi kube lomkhokheli omutsha kubandla leZANU ukulwisana ophakathi kukaNkosikazi Grace Mugabe lo mnumzana uMnangagwa. Ukhanya nxa kuyikuthi uPresident Mugabe uzabe engakulungisanga kuzaletha ukuzalo kusenza ukuthi abantu bezanu balwisane ngendlela ebuhlungu. Kuyakhanya ke manje ukuthi ukuxotsha bakwenza uMrs. Mduru lokho kusenza ukuthi izanu bezima umanager. Ngakho ngibona ngani khona ukuthi kulokulwisana phakathi kukaMnangagwa lo Mrs. Grace Mugabe kuzawenza ukuthi izanu ibuye idabuke njalo phakathi ngaphandle kokuthi nxa upresident angakwanisa ukuthi esezele isikhathi ahlanganise uMnangagwa lo Mrs. Mugabe.
Yena uMgabe umbona na evuka njengelinye ilanga esithi ayi bantu beZimbabwe sokwane lokwami sengithiya isikhundla.
Hayi upresident Mugabe ngeke phela enelise ukuthi isikhundla ngokuthanda ngaphandle kokuthi mhlawumbe nxa uyuthi kukhona okuyabe kwenzakele. Ngoba phela okwenza ukuthi upresident Mugabe ale lokho ebambelele esikhundleni kangaka yilolo ludubo lokuthi kulabantu abaningi abacabanga ukuthi ulamacala amaningi awenzayo angabotshwa kumbe enziweni izinto ezifana lazenezo nxa uyuthi abe phuma embusweni. Angiboni zelezi zinto ezimsabisayo kakhulu zitholakala sezingasekho kwezombusazwe weZimbabwe kulumnyaka. Ngakho kuPresident Mugabe ngimbona ebambelela kuze kufike isibanga sokuthi hayi lo befuna senelisi.
Kuhlangothi lwamabandla aphikisayo kuyini obona kusenzakala?
Kuzaba lokuxokozela ngokukhulunywa ukuthi kube lokubambana.
UMnumzana Nkululeko Sibanda ucubungula ezombusazwe sixoxelaye ekwelebhilithani. Ngesilichiye kancinyane ezandleni zikantungameli Nkomo e-Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama nguntungameli Nkomo. Namhla sixoxa labontanga abatshiyeneyo ngabafisa ukukufeza empilweni zabo lonyaka. Lilovilibana na kumbe lilesibane phambili elakusasa labo. Wakuqala ngilosomabhizimusi osacathulayo uMnumzana Mthulisi Ndlovu. Ngiyakwamukela kuhlelo Ndlovu.
Hayi, siyabonga baba.
Injani impilo siwubonile umnyaka ka-2016 ukuphathele?
Ngiyabonga ukuthi ngingenile emnyakeni ka-2016 ngingokuphilayo. Kodwa izinto kazihambi kuhle ngendlela engisebenza ngayo. Ibhizimusi lami libandezelekile kakhulu ukuthi angazi ukuthi ngizawuphutha ngingaphi lomnyaka.
Wenzani kahle kahle Ndlovu?
Ibhizimusi lami ngelokufundisa labo abehlulekileyo ukuthi bakwanise ukuthola i-5 O-levels ababe befuna engathi ngama-crash programs.
Ukwenza ukuliphi idolobho lokho?
Ukwenza ngikobulawayo esigabeni seMachobana.
Esikhathini esedluleyo ububathola yini abafundi abafuna uncedo abaningi?
Esikhathini esidlule ngathi kuleminyaka emibili edluleyo bengibathola abafundi bekungenza lami ngenelise ukukhulisa ibhizinisi lami, lami ngenele ukuphila, kuthi labo engisebenza labo ngenelise ukuthi ngibatholise imali, kuthi lapho njalo engisebenzela khona ngenelise ukubhadala engathi irenti lamagetsi engiyabe ngiwasebenzisa. Kodwa lo nyaka kunzima ngoba lokho olukhalisileyo kusukele umnyaka uqalisa, sijayele nje uqala vele umnyaka nxa uqalisa. Lokho ngikhalisileyo khona ngabona ngithole abantwana abangu-6 ensukwini ngiyangithi nxa ngiqalisa nje ngiqalisa engxenye nxa kuqala ngila njabe ngile more than 30.
Isizathu ungathi yikubhidlika komnotho kumbe bapasile abaningi lo nyaka?
Hayi, indaba ekhona ngiyabe ngidingisisa lapho ebantwini abangaziyo esengisebenze labo ngisizwa njalo abanye abade bethembisile. Uhlupho olukhona ukuthi imali kayikho kungenxa angazi kungenxa komnotho wethu mhlawumbe owethulekayo ngoba iningi likhala ngezimali izifiso zilazo. Bayabuya bezorejista abantwana ukuthi sifuna ukufunda kodwa besokubamba imali.
Kusiyafika uMpalakazi ubona uyabusufike kuliphi izinga ekuthuthukiseni impilo yakho?
indlela okuqalo sengayo kuNgoJanuary ngibone ngantonyaka kuzangizimela ngoba ngikaze ngenze ukuthi ngicine sengimisa omunye walabo engisebenza labo ngoba kuzabe sekuyehlula ukuthi ngikwanise ukuthi ngimthe imali.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Mnumzana Ndlovu, siyabonga kakhulu.
Hayi, nami ngibongile kakhulu. Ngiyazi ukuthi isikhathi esiningi ungakhuluma izinto ezinje emoyeni uyakwanisa ukuthayisana lodubo lokuthi nedisi uvictimizer sitting, kodwa zimpilo zethu. Mina ngomunye wabontanga abangesabi lutho ngoba leli lizwe ngelami. Direct from Washington, the
voice of America. Umlaleli wesibili esilaye lamhlanje ngomnumzana Charles Maphosa oweqembo elihlabela ezokholo kwele South Africa ele Indumiso Gospel Choir. Ngiyakwamukela kuhlelo Maphosa.
Ngiyabonga babunkoyo, balibonani konke nabalaleli.
Kuwe la kuqembu lakho lilibona njani ela kusasa?
Ikusasa lona ngingalichaza ukuthi ikusasa lona beli ikhanya lisiba liqhakaza lisiba lihle kakhulu. Selokhu singena endimeni yomculo njengeqembu lendumiso Gospel Choir. Sikwazi ukuthi sihlangane sindawonye sabambisana kwazi kwenza ukuthi eminyakeni ophelileyo sabele dlaladele lakuqala elibizwa sesikhululekile. Lelo dlaladele idlaladele siqale ukulithengisa liyahamba abantu balithanda balithakazelela okubonisa ukuqhakaza okuhle kithi noma lekusasa lethu lisiba lihle kakhulu kulindima yomculo.
Ekupheleni komnyaka nxa libheka lizibona lingaphi?
Ekupheleni kwenyaka ma ngendlela esikhangele ngakhona sizibona sesikwenye indima noma kwesinye istep ngenxa yokuthi okwamanje sikhangalela ukuthi si-practice ezinye izingoma sibe lelinye idlalade lesibili okulungisa noma le video elikhalelwa ngabantu ukuthi bafuna ukusibona ku-video.
Hayi, kuyabongeka, silifisela amathamsanqa Mnumzana Maphosa, ungavalelisa abalale.
Ngiyabonga babunkomo lesize sonke sakithi. Direct from Washington,
the voice of America, VOA. Umlaleli wethu owesithathu njalo engokugcina kuhlelo lwalamhlanje ngomnumzana Sindiso Siziba oseBlumtree. Siyakwamukela kuhlelo Siziba.
Ngiyabonga.
Ukuphathelene umnyaka omutsha?
Hayi, izindubo zodwa baba. Sisegandeni lapha sizama ukudinga imali kasiyitholi.
Idingwa ngaphi egangeni Siziba?
Siyagebha lapha ezimayini, kunezimayini ezama-small scale miners lapha, yikho lapha esizama ukuphandaphanda khona.
Kuyini elikuphandayo? Ligolide ngamadayimana kuyini?
Hayi, ligolide.
Ligebha ngaphi kwakhona kwePlumtree?
Kule ndawo okuthiwa kuseNgulizi, yikho lapho kulezimayini khona nje, yikho lapho esigebha khona. Kusemngcolini nje webhoda weBotswana le, ibhoda lethiwa yiMatilotlho.
Nxa uthe watsheketsha kuhle ngeviki, uthole okunganani?
Ngeke sikubale ngeviki, singakubala mbephose sithi ngenyanga. Ngenyanga phose singathi ngenxa uthe usebenze kuhle umuntu emunye kubuyela uthole abo-7 gram. Kodwa akwesisikhathi kwasuchova sibinyanga sezizwe mbili zibe ntathu ungazange uthole lutho olutheni.
I-7 grams zonezo nxa suthe wazithola ziyabe ziya kupha malini?
I-gram eyi-1 nxa siyithengisa ku-black market i-$22. Kodwa mayithe yathengiswa ngokusemthethweni kahle ebhenki iyabe yi-30 ihlala kubo-31 kusiya ku-$36 kusiya ukuthi igolide lakhona lilesindo esingananga.
Nxa sikhangela ke okwenzayo Siziba, usiyaphutha umnyaka uzibona ungaphi ngempilo yakho?
Hayi, ngizibona lokho ngime-1 ndawo ba.
Ye, hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Siziba, sikufisela okuhle.
Hayi, lami ngiyabonga lawe njalo bakubule sukuni.
Hayi ke kwanelo kwalamhlanje mdwakazi omuhle, asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Lilani.
Sibonge uNtungameli Nkomo eStudio 7 obesethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.